Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhlaka 20 Zibandlela 2022 endabeni zethu lamhlanje.
Asicapheleni bantu basesiNdebeleni, bantu baseMatabeleland, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini kumbeni uyahamba kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamask.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eyevaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Ngokuthula umbiko wakhe oqakathekile izolo wokufikisa umnyaka esesikhundleni, uMongameli Joe Biden welemelika uthe umnyaka odluleyo ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane olwe-COVID-19. Umculi owaduma neminyaka yabo-1970 usiyafika o-1990 uZex Malapha wacula ingoma ehaya eqimbile nguqo ile-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lanxa inani lababanjwa kwele-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Yatshona ilanga layizolo, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kunabantu abalitshumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula 411 bahlolwe bafumanwa belegciwane leli. Udokotela wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asicapheleni bantu basesiNdebeleni, bantu baseMatabeleland, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini kumbeni uyahamba kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamaski, sibone ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagciza engani ngamathayi wena engamamaski.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID-19 abedlula 227,552, wasila abedlula 210,675, kwabhubha abedlula 5,276, okwamanje kugula abedlula 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula 33,331. Kusanjalo, ikhansili yakoBulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe-National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
Namhlanje sithole ingwadlwana kumbe ngithi okungamabhuku okuncinyane okumayelana lemkhuhlane wofuba iTB ngamafitshane kumbe ngolwasemzini olunye lwakhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa womkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa kofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lomkhuhlane wengculazi. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela uBulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya nokuthi uziyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza banakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo kuze abantu bakobulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sivile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe ade elo idede nenkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobu kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imkhuhlane leyo elizweni lethu. Yikho i-donation leyo izasiza abantu bakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB kateste for HIV, umuntu ole-HIV kateste for TB ukuze abantu laba belatshwe imikhuhlane emibili.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha, njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okunenani eliphezulu kwizwekazi le-Afrika elilofuba eziyizo eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. Ikhansili ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-NDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Kuphi. Kubikwa kubuningi uMakhuphi asebenzile ukungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-NDCT uthi kusahlelisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphi ungahambelani lokumele kwenziwe umuntu olilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT umama udokotela uThokozani Kuphe kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhishwa kwemibiko ubaba usenator uKhalipani Phukeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezi zizathu ezilengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando okungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le constitution lalokho kumele bakwenze lalokho kumele bangakwenzi ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basanga ama members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo eparliament kusiya phambili kuzamele babe nga pandame phambili kuka Abita General onguye usosihlalo we committee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethula kwemibiko kubandla le MDCT kodwa abalandeli bakamakhubhe bathi uMonzora uzama ukuzivikela ukuba enganqotshwa ngumakhubhe kukhetho oluzayo umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kamakhubhe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kalalungile lokususa umakhubhe esikhundleni kumbe ukumisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla leli
Dokotela ukhuphe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba asikhuluma manje udokotela Khuphe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa. Kodwa ke into engayitho ukuthi uDouglas Monzora kalawo amandla ukuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka 27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum ngokunjalo ngomthetho weMDCT uArticle 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama resolution akhona aya expire within 6 months ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresident weMDCT mhla ka 27 June 2021 okwesibili iNational Council yeMDCT ya expire ukuba lamandla ngo 2019 ngoba yakhethwa ngo 2014 engingakujwe ukuthi akula muntu olamandla okususpenda umuntu ku MDCT okukhona ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama Makhophe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khuphe usekeli kamongameli webandla le-MDCT ubexoxa le-Studio 7 ewubulawayo umculi owaduma ngeminyaka yabo 1970 kusiyafika o 1990 uZex Manatsa owacula ingoma ehaya ikambu lenguqu ele Highlanders ethi iHighlanders iwinile akasekho umdingi kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana iFacebook ikhasini likaManatsa ukuba badane kakhulu ikuthiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo weGigi Jive kwela kwela letsabazaba uManatsa wacula ingoma ezadla ubhedi ngesikhathi eleZimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile Umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwane bebeliga lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele Ukraine kungxabano yalo lele Russia lona ke elingafuni ukuba ele Ukraine lamukelwe umanyano we North Atlantic Treaty Organization NATO. Ukips Dube usethulela lolu daba.
UBlinken okhulume ngodaba lolu lintathele izindaba yomsakazo weVoice of America uthi
We've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the strategic stability dialogue at NATO with the NATO Russia Council.
Ele Russia silinika umlando ukuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silapho sibili ukuthi sihlanganele abantu abanengi njengoba besihlangana labanye khona manje ukuthi sibone ukuthi udaba lolu lungahanjwa kanjani. Konke lokho kusemandleni we Russia ukuthi lingenzani.
my hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Utele melika lamanye amazwe azajisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunengi esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngeRussia. Kunengi kakhulu okunye kwangkhona ke izinsizo zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe athiyeneyo sizakwenza konke lokhu sizenzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokheli wakule Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele Ukraine. Uthi alokwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele Russia lifuna ukuhlasela ele Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele Russia.
Amadoda la angapha awe America benza kuhle kakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele iRussia ingakaze itshengise lokho efuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma ngoba kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi kube le nkulumo ezithi mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucaba ngayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Mthini laye ohlala kwele Melika.
Putin udlala intsoro yakhe kukhona angabe azakwenza eUkraine kodwa mbonanga lokunyengi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano okukhathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni kwelizwe leUkraine. Ngimele iStudio 7 zise-Maryland, ngingu-Gibbs Dube.
Umongameli Joe Biden wele Amerika izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi usiyaphela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe amazwi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in one year than any time before this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kamongameli Joe Biden wele Melika esethula umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Kulayitok lamhlanje uhlelo wasehluzeni kwamama sikhanyela okwenziwa ngabesifazana kumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcweti kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukuba namkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Shamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla labo khathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Linkuthazo iza ngemva kokuba umkhokheli we-MDC team uNomzana Douglas Manzora ethi icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaJamisa. UJamisa ngokwakhe usekubeke wachacha ukubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha. UNjongamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe uNomzana Diva Dube endawonye lentatheli zendaba uSimbarashi Nembaware laye ohlaziya ezombusazwe. Onguye osungula lingxoxo.
Nasinto oJamisa badalisesikhathi ke misana lendaba yokuthi MDC Alliance ngoba nako bazibaya lasemthethwandaba abazile bethi wona awukazi banika ama-judgments ayimbulashela. Umthethwandaba wathi hayi MDC Alliance awusicinga labo nje ukuthi wabe ihlanganiswe ukuthi siya ekhethweni sinjani sandaba. So ngatho lelihle oJamisa kwenza iqembu elitsha bekhampani ngalo yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuqeda isikhathi lamandla le mali imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think ngathole elihle elokuthi oChamisa betshiyane lento yokuthi i-MDC Alliance MDC Chiba nibanayi benza iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le is long overdue kwakufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizamayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzodala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisikho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakhona ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe ababe bengabalandeli babo iqembu le-MDC asebengagcina besebenza amaphutha abezeagcina esezakhoza ukuthi mhlawumbe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MDC Alliance kodwa ekugcineni bacike bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamabizo. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba nxa bezazi bona ukuthi baziqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngibona ngathi kuzabe into ezasiza bona ifintshisiza labalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uChamisa engabumba ibandla elitsha, abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele iMDC Alliance ekaMonzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uChamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Ukho okutshiwo ngumfowethu Dube lapho ukuthi it was long overdue bachitha isikhathi nendaba engasebenziyo. Simzile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-bi-election besebenzisa u-MDC Alliance. Okushuthi-ke abalandeli bakaChamisa bazavotela i-alliance benika lowo Monzora futhi-keni amavoti. So kushuthi-ke isikhathi esincane ngoba bi-election aseduze kathesi ukuthi-ke ibandla likaChamisa elitsha lingene siyancintisa ukhetho lisithi hayi thina si-MDC Alliance / Chamisa athiwathi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe yinto eyenziwa kudala kwabunje iqembu laxa lakhankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hayi sole qembu elitsha imbe kuthiwa yi-Chamisa Chete Patriotic Front ngokuthiwa kuyini yilozasiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-bi-election lawa nxa uChamisa ezangena ama-bi-election usize ukuthi ibizo lakhe liyabe lingakamenetheki indawo eningi okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. Basikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi bekazi ukukhankasa besebenzisa ibizo labelitsha.
Naso Dube,
okwakathesi baba Nkomo esikhathini lesi abakhangelane lazo ama-bi-elections ngibone ngathi lapho abakhangelele umphumela omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuzakwenza ukuthi impumelo ibe mncane kulokho abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi ukuthi isimo se-COVID esikhona esizakwenza ukuthi mhlawumbe bangayeneliseki kuhle ukuthi babhodabhode bakhankase babhode ibizwe babhode indawo lezi abazifunayo ukuthi bayenelise ukuthi kuchazela abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokutsho komfowethu Ntembo ukuthi ngaleso sikhathi bazabe sebeyenelisile ukuthi bamemethekise indlela abafuna ngayo lezangelizo labo lelo ukuthi bazabe bengobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe babe namathuba.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi i-MDC kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MDC I think MDC yachabalala uthona umdala uthwangirayo wonye lokho sokukhona uthomnye lami singo party lami singo party indaba lesikhuluma ngayo ukuthi uthamisa eMzilalane yaswa khona apho ekuthoneni kaThwangirayo unfortunately ngeke aphendi uthwangirayo ethuneni azobambanisa iqembu leli uThokozani babezwe nje bengamfuni from the word go even i-court isithi hayi nguye ozasala ephethe iqembu
akuyiphethe Dube ulubona njani udaba lukamakhulu
Udaba lukamakhulu ludaba olingathi lunezinto eziningi ezangenselayo ezenza ukuthi umakhuphe azithole sesimeni lesakiso. Okokuqala ngithemba ukuthi umakhuphe wathi elimukisa esikhathini ayefanele ukuthi ngabe mhlawumbe wathi wahlala phansi wacabangisisa kuhle wahluza kuhle ukuthi yikuyini afanele ukuthi akwenze kodwa azange wakuthatha ngendlela eqondileyo wakuthatha ezinye izinto wazithatha ngenhliziyo wangazithatha ngokujula komqondo njengosopolitiki. Okunye kwayenza ukuthi ekugcineni sagcina simbone sehlambalaza. Intshona sezifeni lanaphi ilapho ayefanele khona ukuthi aye ahlale phansi bengakazi bavele phambili kodwa baqale bayelukise izinto zabo besesemuva khona ngale
umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lapho endaweni yelentetho lezindaba uSimbarashini Lembaware layo ucubungula ezombusazwe Abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kweSouth Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo uNkosazana Beatrice Mathuthu uchasisa okuningi kungxoxo ayenzela sandikile mhlanga weStudio 7.
Wona awukho muhle angithi yabona ukuthi kuma-social media kuyakhulunywa zonke le zinto abantu abaningi bayeT_V yebo silaba abantu abathi hayi thina vele kudala sithe egoli ayikho into engayenzeka ngoba bekubophi basiposa vele thina dala sikhila la kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinye omama balazi izibindi ezindala omama masicabanga sicabanga ukuthi abanye bethu bala bantwana masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sekusenzeka kanje ma kungenzeka ukuthi hayi sesiqotha mina ngizophuma abantu abangizobafakaza so abantu bangomama bakhathazele kakhulu like manje kulezindawo zokuthi abantu bayazisa amatemisi abaselawa ukuthola kudinyiwa amatemisi so bayabuza abantu manje senze njani konke lokhu lathi sinja silangabi lazi imisebenzi ezinje ngoba nxa kuqothwa abantu ezindaweni ezinjengama-restaurant sokuhamba kufunakala ukuthi bavale ukuthi bangaki abavela kwamanye amazwe bangaki abavela e-South Africa kuza thina kuphoqelela ukuthi abaqhashi bethi abantu bonke abavela kuphandle kwe-South Africa hayi kungcono baphume bengazibasebenza kuqhashwa abantu abavela e-South Africa kuma kokukhathana kwabantu wodwa thina sizawuyazi abantu bethu abamama bethu abavela eZimbabwe basendabulawa ama-restaurant bazoyazi sesuka lapha sikwazi ukuthi bazongenathi mbani owaziyo mhlawumbe kuza ngena emathithini omama abaningi abasezimbabwe zalenza emathithini mhlawumbe kuzayiwa ku-security sector o abantu abaningi abavela eZimbabwe basebenza kwi-security sector so wonke umuntu amaphapha phezu asikwazi ukuthi kusasa kuyovuka kwenzekayo yebo bangaba khona abadayi asilandlayo kodwa thina njengabomama indaba silayo
okwakathethi kungabe kwehlulile yini kulokweminyaka enedluleni siyabona ukuthi asikho kwakuqala kusenzeka
lokho kana okuyokusenzeka sikubona izenophobia ka 2018 ngicabanga ukuthi uyayikhumbula bekungabantu akade bephuma nje bangabishaya abantu bokuyisa shisa abantu bokukodwa yokungangenanga kwaze kwangena ngapha emsebenzini lakho sesibona phela manje amabandla ka-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjalo kunzima nxa sokuzathi singenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokuyisa into leyo siyibona isenzeka ema-churches sikhumbule manje ka-churches singene ngapha ema-restaurant asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani lale izenophobia esiyijwayeleyo akula muntu otshaywayo kodwa kufitha abantu emsebenzini kuba abantu ababuyela emakhaya wabo kodwa laphana sithatha hayi bazosithaya kuzadlila bangasithaya bazabotha but now ngubani ozobabotha ngoba la mabandla amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona
sikhuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-EFF
eyi umuntu lale phendulo uyusimangele ngoba ngesilokho sithi hayi kungcono uma lemu usehlangothini lwethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-afrika i-afrika ngeyakhe kodwa ma eka nethuli ehlukileyo kuyasimangaza kakhulu njalo kuyasibona ukuthi sesimisodwa manje asilangiselo yethu singathi ngibukisa ngathi ngiya support ngala ise ngomunye ukhala ngokuthi hayi ise ngoya eqala futhi ngiya kula ama restaurant ayo funa inani labantu abangavela phansi labantu abazile South Africa bese ukhangela kwamanye amabandla hayi ke manje le yethu sesina ngeke ngini ukuthi ukuthi kanti wavuka namhlanje inyoni sikhala ukuthi kanjani ngoba sina simanje ukuthi sizivikela ngoba nje kuyenza kwakhona ese kwenza yabona ukuthi usengami yabuthi yabuthi support ngisho use wenza ukuthi hayi asikho ukuhlasela lokufika kodwa ukukhangela ukuthi laba South Africa lawa yadekelela lapha emsebenzini kodwa ndivele singakufikelanga ukuthi vele kuye ku EFF iyakhulu kuye ukuthi
kungenzakala abantu bengasilahlekelwa imisebenzi lapho sikhanya ukuthi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali.
Kuthiwa ngesilungu disaster in the making, ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthiwe sesibuyele ekhaya kumbe noma singabuyelanga ekhaya singasasebenzi, kwenzakalani ngabantwa bethu labazali bethu esibasibuye abasekhaya futhi bazobulawa yindlala? Singaze sihlale lapha sathi nxa imisebenzi iphelele kuyini esizakwenza singasasebenzi? Lathi khonapha sihlele sizozazi sibe ngani. So yena le ivele ayikho right, sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esilife South Africa, izimuli zethu ziyo-affecteka okuzibisileyo.
Lo mkhosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso yezimbokodo, ubexoxa ecingweni losandlekile mhlanga westudio 7. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalunamhlanje oluvalelisayo. Ngiphrasitis Jeremiah ngisithi